Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho oluzayo oluka 2023 lapho esizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi i-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally, njalo asiboni ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano kuselesikhathi ngoba imhlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopha. Kodwa yebo, kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018, sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi. Njalo abantu sebesazi, njengoba siyiphathi entsha, ibandla elitsha, sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe, RPZ. Kunye sikukhangeleleyo ibudlawundlwango obuba khona kwezinye indawo, hatshi kuzo zonke indawo. Okwenza kungabe lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya. Singakhangela kulezi ndawo zabo Marshall and Central, Marsh West, zikhona ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo, kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka, sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa, kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso. Kumele wonke amabandla alithole ithuba, kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC, kungaba yi-TV kumbe i-radio, kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa. Ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela, i-corruption. Ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho, i-constitutionalism, ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe-voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle. Nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezek, agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala, i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singashuthise ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu ikakhulu abezek, sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusoselesikhathi, kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe. Ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018, sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo thina, sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluzakwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.